Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlaka 25 kunhlolanja 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ummeli welebhilitane eZimbabwe usegcizelele ukuthi ukuze izijeziso ezetheswa iziphatha amandla zezanupf zesulwe, ilizwe lakhe lifuna uhulumende kamongameli Mnangagwa ahloniphe amalungelo kaZulu.
Konke ukukhulunywa uhulumende kaPresident Mnangagwa akubi leqiniso, akutshengisi ukuthi uhulumende lo ulesifiso sokuthi aguqule avule umumo wonke wombuso abantu bakhululeke.
Abanye bathi inyathelo likaMnangagwa elokuthi amathambo ababulawa ngegugurawundi angcwatshwe kakutsha alisoze lithobe inhliziyo zalabo ababulalelwa izihlobo.
Icala liphambi kwabo, nangabe vele ufuna ukulungisa ngendlela efaneleyo, kulapho oqala khona ekupholiseni abantu uthi wena lapha ngenza kubi, ubusuveza lalokho abangakwaziyo.
Umongameli Donald Trump wele Melika usebonakala ingani ubusa njengomkhokheli welizwe elingathuthukanga.
Ngoba ukumvumela ukuthi enze ayithuki ukuthi bayakuthanda, bayesaba ukuthi uzabajobola njengoba ithobola njengeqhu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ummeli welebhilitane eZimbabwe inkosikazi Melanie Robinson usegcizelele ukuthi ukuze izijeziso ezetheswa iziphatha amandla zebandla leZANU-PF zesulwe, ilizwe lakhe lifuna uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ahloniphe amalungelo kaZulu njalo alethe inguquko ezwayo kwezombusazwe. Eloba enkundleni yeTwitter izolo, uRobinson uthe uMnangagwa kumele agcwalise zonke izithembiso azenzayo ezizavuselela umnotho elizwe lokuletha umbuso okhululekileyo elizweni. Ngokubika kwenkundla yezimlive.com, elebhilitane lilako ukwethesa iziphatha amandla zezanupf izijeziso ezintsha lizimele kulandela ukuphuma kwalo kumanyano we-European Union kuhlelo lwe-Brexit. Linkundla ithi iziphathamandla zeBhilitane ziyakhonona ngokuyekethiswa kwe-EU kuzijeziso zayo. Ukuhlaziya lolu daba, untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe uMnumzana Rejoice Ngwenya. Yena othi ngempela amalungelo awakananzwa kuhle kuhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Ukuguqula izijeziso ukuthi zikhitshwe, vele umumo welizwe ipha uhlambulule. Ngibona ngathi okwakhathesi kusekhatshana, ngoba ungazinandelele konke ukukhulunywa uhulumende kaPresident Mnangagwa akukabi leqiniso, akutshengisi ukuthi uhulumende lo ulesifiso sokuthi aguqule avule umumo wonke wombuso abantu bakhululeke. Abantu balokhu bejeziswa, abanye bayabotshwa, ukutshengisela kuyaliswa, akutshengiseli corruption yakhona. Vele abantu abahambelane lohulumende abangane bakhe bathola izimali eziningi. Hhathi angiboni ukuthi, ngibona ngathi mina ummeli weBritain uqinisile ukuthi awukatshengiseli isikili sombuso, ufuna ukuthi asiguqule azinike amandla ayedlula kaMgabe. Hhayi, hhayi, sisakhathele kakhulu.
Elebhilitane njengoba selaphuma kumanyano we-European Union, singabona yini liphuma lezalo izijeziso lizethesa amalunga eZANU-PF njengelizwe elizimeleyo?
Into yokuthi nxa vele ilizwe elizimele seNebhilitane kathesi, singathi bengayenza izinto ezihambelana ne-foreign policy yabo, kodwa kabakaphumi phela ku-continent ye-European. So bona bazabe belokhu besenza ezihambelanayo ezihambelanayo la ababuthayo e-Europe kodwa balelungelo lokuthi bona bazenzele into eqondane lapho ngibona ngathi kuzaba njalo baza kwenza into eqondane le-foreign policy bengalandeleli kakhulu okukhulunywa yi-European Union.
Ngakolunye uhlangothi uhulumende kababa Mnangagwa uyazivikela uthi amalungelo usewahlonipha sokuthiyene lokhwana kwakusenzakala ngesikhathi sikaMgabe kanti njalo uthi kulotshintsho olunengi alulethayo kwezombusazwe abantu sebekhululekile benza konke abakufunayo.
Into ekhona ukuthi ihulumende wethu into zokukhuluma kuphela bayakwazi ukukhuluma kodwa ungazifike phansi okwenziwayo ku-ground amalungelo abantu akhangelwa ngendlela amaqembu aphikisayo aphathwa ngayo nxa belokhu besaliswa khona lobu ungazingena esitradeni abantu bayaphitshulwa bayatshelwa ngamapholisa akukatshengiseli yona imithetho yakhona o-ayipha labana labophosa loba kuthiwa ayakhuqulwa kulokhu kufana khathesi imisaka zovela akula msakazi ozimele wodwa konke ngokwahulumende ngibona ngathi bona engqondweni zabo amaphupho abo baphupha njengabantu abaguqule emthetho kodwa okungaphansi oku-affecta thina akwaguquli yithi esikhuluma labantu be-Britain ayisiwo ababatshelayo.
Lo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lo Tungameli Nkomo we-Studio 7 eseHarare.
Yebo 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 mthokazi omuhle liyanxuswa kuhlelo lwabasakhulayo ngolwesibili maviki onke oluqala ngo-8 luphela ngo-9 pm kufacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Namhla kuhlelo sixoxa ngomhlangano omkhulu owe-African Regional Forum on Sustainable Development oluqale izolo e-Victoria Falls. Umhlangano lo uphatha indaba ezimayelana lokuthuthukiswa kwamazwe wonke akuzwekazi le-Afrika. Unkosazana Vera Songwe omela inhlanganiso e-United Nations uthi njengenhlanganiso bakhangelele ukuqala uhlelo lokuthuthukisa abatsha kuzwekazi ele-Afrika. Likubona njani lokho? Kulakho ukuthuthukisa abatsha elizweni na? Abafisa ukungena kuhlelo thumelani umlayezelo ku-WhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Asihlanganele kuhlelo The Connection ngo-8 p.m.
Lanxa uhulumende sithi umongameli Emmerson Mnangagwa uzahlangana lenkokheli yosiko esigabeni seMathebeleland bekhulumisana ngokugebha amathambo alaba ababulawa ngesikhathi seGugurawundi ukuze bangcwatshe kutsha. Abanye bathi lelo nyathelo alisoze lithobe inhliziyo zalabo ababulawelwa izihlobo kumbe abahlukuluzwayo. Bathi okudingakalayo kuqala ukuthi uMnangagwa axolise phezu kwesiga lesi njalo kubotshwe bonke abaphatheka kulumbhuqazwe. UMnangagwa ngomunye weziphathamandla zezanu PF ezetheswa icala lokukhokhela umbhuqazwe weGugurawundi yona eyabulalisa abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili esigabeni senkabazwe leMathebeleland. Ingcwethi ecubungula ezombusazwe omnumzana Efidlela Ncube uthi ngaphandle kokuxolisa lokubotshwa kwalabo abaphatheka kulumbhuqazwe uMnangagwa udlala nje ngesikhathi.
Kuvele lokho ngeke kubalekele ukuthi kulabantu abaqeda abantu namhlanje baphonyothwa basezikhundleni ezinkulu kakhulu. Kakukhululi lutho, kakulikhulisa ilizwe, kakunethi kuthula, kakunethi kubuyisana, kakunethi kuzwana ukuthi umuntu oqeda abantu phakathi kwesizwe umbonele esihlalo esikhulu phezulu, abantu abaqedela abazali bengabayanga behlupheka. Akuzange kwama usizi ngokubulawa kwabantu ngeGugurawundi. Khumbula abantu abalazithupha, abantu abalamsebenzi. Ikakhulu bona laba bantu abayibo ababebulala abantu beyibo abasebebakhulu abakhonisayo laba abafelwayo abanezihlobo abalimalayo baphakathi kosizo. Indaba yakhona ibanzi, asonto ongayiqeda nje ngokubuya lifike lihlale ngaphansi kwesihlahla kumbe libe sewetheleni. Kumele umhlaba uphatheke ube khona lawo uncedise ngendlela vele okulungiswa ngakhona amacala njengayo weGugurawundi.
Khona kungani kukhanya kumzimela uMnangagwa labanye ba kukuti ba pumele egcekeni bexolisa kungaba kuyikuthi ukuxolisa kwabo babona ngani kuyabe kuyikuvuma icala yini
icala liphambi kwabo nxa ngabe vele ufuna ukulungisa ngendlela efaneleyo kulapho oqala khona ekuxoliseni abantu uthi wena lapha ngenza kubi ubusuveza lalokho abangakwaziyo uqamba ukuthi izidumbu zingaphi bangaphi labantu abanyamalalayo bangaphi labo esibadingayo uvele ngalokho abantu-ke ngemva kokuthi usuveze ubufakazi obunjengalobo ukuveza ukuthi ngubani owayekhona ngubani owayesenza ukuthi ngubani owayencedisa ngokuthi ngubani owayebulala abantu ngubani owayethotha abantu ngubani owayenyamalalisa abantu njengawo wonke amacala emhlabeni ungenza kanjalo abantu sebengakhangela ukuthi kambe uthola 100 years yini kumbe ngendlela yokuthi usuveze ubufakazi obuletha ukuthi kubotshwe abantu abaningi sungaphungulelwa icala kabuye lapha njengomuntu ozovuma icala ezwe abantu ukuthi bathi icala lakhona lilungiswa njani angabuyethwela ugwalo lokuthi kakulungiswe ngalindlela angalindlela akamisa aqalise phansi amisa ukungcwatshwa kwabantu ukugejwa kwamangcwaba akuqalise phansi amisa ukukhuluma wayekhulume lezinduna sasaqhubekange siya phambili sekuya namhlanje ayekhuluma lalwa ayibhoda kusasa ayekhuluma lalwa akwenziwa kanjani kame wandawo isizwe akhulume naso ngendlela efaneleyo akwazi ukuthi izinyembezi nezi abantu abakhala namhlanje angeke ziphele ngemihlangano engapheliyo kodwa ziphela ngokuvuma icala kwenziwe njengalokhu kusenziwe emacaleni anjengawegugurawundi kulethwe inhliziyo eliqiniso ukuzinikela ekulungiseni lolu daba
Alo-ke ngumnumzana Efi Dlela Ncube ocubungula ezombusazo ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo Studio 7 ekoBulawayo. Okwamanje-ke ke sikhangele eziphuthumayo ezivela emaphephandabeni atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elesite lithi umongameli Emmerson Mnangagwa uzabuyela enkundleni ye-White City Stadium koBulawayo okwakuqala kulandela ukudubuka ibhomba elamkhutha kodwa labulala abanye abantu abathathu. UMnangagwa uza kuba ekhona enkundleni le emkhosini wokunanza ilanga likazibuse i-Independence ozenzelwa phandle kweHarare okwakuqala selokhu ilizwe lathola uzibuse ngo-1980. Iphephandaba leHerald lithi usibalukhulu webhanga le-Reserve umnumzana John Mangudya uthi ukupha amalayisensi abathengisa amafutha ezimota ngedola leMelika akutsho ukuthi ilizwe selibuyela ekusebenziseni limali. Siphetheke ezemaphephandabeni ngephephandaba leChronicle lona elithi ukuqhamuka kwegcikwane lecoronavirus kubikwa sokuhlasele amabhizimusi amancane kunye lawezokwethekelelwa kwelizwe. Leli phephandaba lithi kulamabhizimusi amancane athenga impahla ezifana lama-cellphone lama-parts ezimota sebehluleka ukuwafinyelela konale eChina ngenxa yodubo lwecoronavirus. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ke ezandleni zenu linabalaleli bethu ye kumlayezelo elisithumezela yona ke ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Likhumbuleke balaleli imilayezelo yenu ibe mfitshane ukwenzela ukuthi senelise ukufaka ke emnengi njalo lingathuki. Siyacela ke balaleli.
Sanibonani balaleli beStudio 7. Igama lami nguPetsani Sangweni from Enkayi. Ngokuphila ngiphile eJohannesburg eJulius. Siyabonga kakhulu ngoba nalizulu selisina nakithi emakhaya. Yonke into ngicabanga ukuthi kuzoba right kulo nyaka uma izulu lingana ngale ndlela. Into nje singakhala ngayo yikuthi kufanele sikline ngoba amaphela asegcwele kithi. Ngiyabonga.
Hayi kuna zozo kwafaka lunga efu kuzinzima kona vela bakhiphe yona le imali yabona le khona befake nomirandi befake nomirandi nomibondi because lokuthi bethi sebesebenzisa idola lemelika behlanganisa le bondi kunzima bakhiphe lona irandi la ibondi befake iyusa kawani or bekhiphe ibondi befake irandi kawani because le mali bayibothi le mali ayilasizo le mali.
Oh zihlobo zami ngithumele i-number yami lapho engafonelwa khona ngo past 8 uhlelo lwazo lwaphela ngempela ngingafonela. Nichona njani kyakona ngapha thina si right
linjani studio 7 nabalaleli nyalibingelela igama ngokubadela njalo. Siyabonga ukumoyo lo ozama ukuthi epushe ngendaba yeMathebele North Zambezi Water Project. Siyambongela umfowethu kazame epushe but sicela ukuthi kube ngama-local kakhulu azobe lapho ama-local abantu bakhona kuphana Victoria Falls wangeluvimbi kwayi Dennis Yadindi Sibila na kapande lusulu kwayi mabale cross gate nje maybe Bulawayo kusiya so not abantu abavele eHarare kuthiwa bebuye laphana bethi bazosebenza lapha cethu kusebenza abantu bakithi lawo beke besebenze benza into yakubo lazile kutheni ekuthini yena uthi ngo-2021 uzobe seliqedile lidamu sokungenza njalo kodwa mina ngiboni ngesingami kodwa ungayenza but ngendlela aphusha ngakhona kaphushe sizobona ezilongu liyakhiwa abantu bakithi besebenze lathi sibe le nto esiyenzayo esinayo because uWashman Mabena wayelifuna leli damu abhelisiwela wayelifuna odumiso dabo engabonke bafa lokho bezama ukuthi beliphushe but bevalelwa kuphela so sicela ukuthi umoya wezama ukuthi ephushe kucace lapho le ndaba yelubhane ephushe yenze kanjalo ngoba siyayifuna le ndaba yegodini njalo kobulawayo ivuke njalo sikwazi ukuthi lathi sibe le nto zakithi sisebenze thina abantu bakithi.
Salibonani balaleli be-Studio 7 okhulumayo ngo-TM Luthuli ngiseGoli manje kodwa ngidabuka ematopo sigabeni saseBlau. Right, ngithanda ukubonga kakhulu nami laphana ku-Studio 7 ukusinikeza isexwayiso senhlanzi lezi esizidla nsuku zonke. Thina abanye vele siyazidanda singomazakhela so vele kudle okumasinyane lokhana uma ngifika kuphela ngifake igabhalelana ngibulala laphana kuhluka kushesha kodwa siyabonga ngoba sokuphephisa imiphefumulo eminingi. Mina bantu bakithi ngivumelana le-MDC icebo le-MDC lokutshengisela ezitaradeni ngoba elizweni lakithi uma ungasaphuma ungatshengisela ayiphi into ezolunga. Inkinga yabantu bakithi ukuthi lizathi lina libeke amathuluzi ngale lathi lina sokumele kutshengiselwe kodwa uzothola abanye bebhizi besebenza ngalokhu besiyabambana sonke eZimbabwe sitshengisele ngasikhathi sinye uhulumende wethu bezasizwa izikhalazo zethu bezizozwakala ngokushesha. Ngiyabonga.
Salubonani balaleli be-Studio 7 kunzima lapha eZimbabwe kunzima sibili okunzima sibili besicela ukuthi ake bantu bamanyane bazame ukuthi babambane ama opposition party. Ngicabanga ukuthi ibandla le-MDC indlela elazonda ngakhona ukubanjelwa amavoti kwase kungathi lidliwe kodwa lona liwinile yikho kudale amasanctions elizweni laseZimbabwe. Into le mangiyibhekile yahlukumeza kakhulu ngoba uma singabuyela emuva sikhangele uMorgan Tsvangirai wadliwa kuma-election edliwa ngayina le ndlela adliwe ngayo uChamisa kodwa wazisondeza kubo ukuze ilizwe lilungiswe. U-Emerson akabambane loChamisa babe into eyi-1 beyi-unity ukuze balungise ilizwe. I-opposition party MDC kayizisondeze ukuze ilizwe lilungiswe ngoba manje ama-sanction labotshwe i-MDC lokho kusobala ukuthi i-MDC yeda lama-sanctions elizweni laseZimbabwe ngoba izonde ukuthi yabanjelwa amavoti kayidedisa umoya bavume lokho abakwenziweyo babe sebezinikele ukuthi balungise ilizwe noma bedliwe kunjalo ngoba manje uma bona bekwenza so befaka ama sanctions kubonakala kuyikuthi into efunakala isikhundla kuphela but uma kuyikuthi ungumongameli lozwelo uchamisa akahlale phansi lomnangagwa bakhulumisane balungisa ilizwe ilizwe libe lodumo lwendlala phakathi kwamazwe wonke amazwe engaka ilizwe libe lodumo lwendlala bantu bebulawa indlala kabuhlungu kangaka that's why lezulu selingasani because uNkulunkulu uyabona lakho ukuthi abantu laba babambananga yibo abadala iproblem elizwe ababambane bayakhe ilizwe bayenza ukuthiwa iunity uma kuyikuthi kuyehlula konke lokhu kuthi ukuthi kuzoba nzima phela abantu bazokufa bebulawa yindlala kambe ma ilizwe liswele impuphu lingaba lilizwe lona lelo sokulobunzima kakhulu i-opposition party ayeke ukubopha ama-sanctions iyebopha ama-sanctions singabheke muva bogenjangirayo wathi sebambene lo mgabi izinto zaba easy zatholakala ukudla kwatholakala
linjani emsakazweni hayi thina siyaphila ke hayi ngikhuluma lo lakhe ekwande magwe lapha ya isimo ikukutshengisela khona ukuthi hayi sesesiba sibi silungabona amafuthi ezimota esaqalisa ukuthengiswa ngedola lemelika loleliyana ababevele besithi kabalifuni kade sebelifuna kutho ukuthi hayi simo sibili siba nzima sibili kakhulu siyabazimela ukuthi ngavele babehle bayekela khona ukuthi imali kayisafunakali elizweni ukuze into zonke zihambe ngoba vele ngaphandle ukuthi kuze kusebenze zona imali zakwamanye amazwe vele yakithi le bondi leli hayi akula nto vele ekade lizayenza kumbe lizasifikisa khona and vele akula sibili kuphela ngaphandle ukuthi kuze kungene ngaleyo mali kungaba ngcono kakhulu ukuthi kusebenze yona imelika sibili lalirandi lo lelo ngoba iyakithi vele le hayi angeke isisendawo siyabonga msakazi
sanibonani Studio 7 becela ukukhuluma nje amazwi amabili amathathu umongameli ed yes totally failed uMthuli Ncube has totally failed they must both resign abayisuke behlulekile ukuvusa ilizwe njengomthuli vele ulisela ngiyabonga laye umkhokelwa ngiyabonga
lathi siyabonga ngamazwi ke enu wasenhliziyweni zenu siyazisa ukubana hayi iStudio 7 ayilani la mazwi la ayithulwe ngabalaleli ye lileyakho ukuthi lani lisithumele kunombolo ezithi +1 202 465 0318 siyabonga ngesikhangele ezenzakala ngapha kwele Melika sokusela amalanga amathathu nje kuphela ukuthi kwenziwe ukhetho lwama-primary edolobheni le-South Carolina amalunga ama-Democrats esithi afuna ozamela leli bandla abe ngumuntu ozenelisa ukunqoba umongameli Trump kubikwa kulabanye abebandla lama-Republicans yilo ke elika-Trump labo abafuna ukuthi uTrump anqotshwe ngoba umbuso wakhe ubuyisela emuva ingqubela phambili yakwele Melika batsho njalo kanti vele uTrump ubusa njani ukukhanya kusolwa ngabanengi lo ngumbuzo esiwethulele unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha kwele Melika ke sizwe imbono yakhe
mina ngikubona kukumangalisa kuyinto esasingakhangeleli ukuthi ngenzakala e-America kodwa namhla isisenzakala ngabe kwenzakala kwelinye ilizwe elingahlobo America ngabe ama-Americans into abayibabazayo kakhulu kodwa nxa kungokwabo singabona bakubona kufanele kodwa nxa sikhangela kuhle sibili ukuthi i-democracy iminjani akusiyo into efanele ukuthi ngayiyenzakala kuleli lizwe loba yiliphi ngoba abantu kumele baphiwe ilungelo lokukhetha umuntu abamfunayo kungelabanye abafuna ukuthi bancedise omunye ukuthi aphumelele
engafanelanga ukuthi aphumelele.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani lanxa esesukile embusweni uMongameli Trump kuzaqhubeka na kufana indlela ezabe sibuswa ngayo kumbe omunye ozathatha intambo zombuso uzabusa njengendlela kadibusa ngabanye phambilini?
Hayi, ngaphandle ukuthi nxa kube lo munye umuntu olihlongandlebe njengayena lo obusayo kathi sathathe phambili kwakhona sincinye kuthatha umdanakhe ngemva kwakhe, bazaqhubeka besenza into yabo leyo abayenzayo. Ngoba singakhangela ukuthi into ayenzayo kathi sebusa aso into ayiqalizolo, into asukelayo phansi labantu abakhe bayayazi into yemuntu kodwa seyithethe wayifaka yaba yinto abusa ngayo ilizwe. Lapho nxa engaphuma kungangena ngomunye ongasowangiko kuzaphela, ngoba even ama-Republicans wona lawa amesaba yamvumelayo ukuthi akwenze, bengeza ke bavumela omunye umuntu ukuthi akwenze. Ngoba ukumvumela ukuthi enze ayisikho ukuthi bayakuthanda, bayisaba ukuthi uzabajobola njengoba ejobola njengeqhuti.
Yes, siyabonga ke inkosikazi Priscilla Ndlovu. Ye, uMandlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika. Ubekhuluma ke lapho leStudio 7 ecingweni esedolobheni leWashington State.
Jerusalema, ikaya lami, ilo ndoloze, uhambe nami, zungangishila nami. Jerusalema, ikaya lami, ilo ndoloze, uhambe nami, zungangishila. I call an up, so I call an up.
Master KG Jerusalema ikhaya lami sigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ke igama lami nguChris Gande ngisitha sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngowa fast 7 silazo njalo ezinye indaba libe lwesuku oluhle.